Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kuStudio 7, ngomgqibelo mhla ka 25 ngwabakazi 2017, uxolo mhla ka 26 ngwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa.
Mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Isigaba semadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Ngikade liphile libahle njani bafowethu, liphile ligeze njani, as long as ndime ngemva kamoke sisangira, iZanu-PF ayisozilinikeza ipowa, ngikade liwine nge-95%.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba, sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla la. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zisithi ibandla leZANU-PF lilakho kunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolijini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima, ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe bazenze abantu bezanu, ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazobulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRutenga ngafika kuwoflabhusi kubokaroy ngathola ukuthi no izinto lezi kazimanga kuhle, izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu, bedinga ukuthi babe abantu bezanu bahambele ubhalo, wayethusela abantu washitshela abantu ukuthi no lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu libatshaye libabulale, lingaqeda lapho bese lifonela amapholisa kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanya ukuthi kuzanu eceleni leZANU-PF ukhetho soluseduze kakhulu, kukathi emabandleni aphikisayo vele basekhathala kakhulu lokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwangudlwangu obukhanya buzabe busegcekeni kakhulu, njalo khanya kani izanu izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga ongavulanga amehlo kangako, mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo, uwubone njani kakhulu kwezenotho, abantu badube kokunganani lokunye okunjani?
Ukudube kakhulu kakhulu mina kimi kusuke kwaba segcekeni-ke kangako, ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona ayitholakali, kufanele lithengwe ebantwini. Nxa ukhangela loba izitolo zilakho okuthengiswayo, kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali, kuba zima ukuthi bayithole. Impeta namo lokho okuthengiswa ezitaladeni, abantu behamba bethengisa izigqoko, vele yikho lapho sokusilela khona abantu, ukuhambela abangani babo abaningi kakhulu bethi ngicela ungithengele amasoksi laphana, ngicela ungithengele lokhuyana kwedola laphana. Bona lokho lokho kutshengisa ukuthi no umumo lwezo kwamanga kuhle, kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption, ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungazi umthole ngaphi, udinga ukuthi abhadale imali ukuthi enze umsebenzi wakhe, umba kusize ngento afanele akusize ngayo. Mbona kuseyo kwabazima kakhulu, njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathane esincane esilandelayo. Mbona lokhu kuzahlupha abantu abaningi, abantwana, izizukulwane zezizukulwane zethu zizathola ilizwe leli lilibe.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba samadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka, kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Siqoxelo wake wamela lesi sigaba edalela ePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kule minye iminyaka le siyayisidlule kiyo ngalesi sikhathi. La manzi ngoba asatholakala emadamu amaningi, kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki, lesifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala isifuyo, ikakhulu inkomo namadonki. Kodwa kufanani le minyaka yonke lapho siyabo ngalezi zikhathi besiqala ukufida, ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye sezithatharika sezisiyo. Ngathi kulomnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba la mahlamvu asatholakala eganyeni lotshananyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo, abantu balima. Kodwa eziphaleni akulalutho kangako othi ungakhuluma ngalo ukuthi kuningi, ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebenzenile kunhlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola ngaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinile esigabeni ngobuningi lapha holisa khona abantu ngezigaba ezithileneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi ukusebenza ndawonye, labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela sebesebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane nalabo ababhalisa kuhulumende olwe-social welfare. So kuthengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akulalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini, izulu beliliningi, umumbu nezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu unyawuthi, amabele, nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo mnyaka ezihlukile zingaqhotsheki, ukuthi xa uqhotha zihlala eceleni khonapho zingabaleki, zingasela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMatobo edalela ePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabonakude eKwese-TV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhalekhukhwini iConnect ukuthi ibukise umabonakude weKwese-TV sekucunule abanengi. iKwese-TV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili, kodwa ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yeKwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Wethu mina akungimangalisi ngoba ngile minyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemsakazo zenezi ukuthi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ebone abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ba ministers babantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imisakazo eZimbabwe kumbe besenza into ehlukileyo ngoba mina kuyamangalisa ukuthi any other person waselizweni wonke umuntu ukhuluma ngokuthi bafuna imisebenzi bafuna kube le mali yakwaye amanye amazwe bafuna abantu bezimbabwe beqhashwe and yinto yena leyo iqwese TV kathi zakwenza ngokuziza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezinta imisebenzi kodwa uhulumente idecide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali ayakhithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo i-DSTV doesn't mean that abantu bezimbabwe bazabukela i-DSTV kuthutha abantu bazabeleku bebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo sezimbabwe lamanye amazwe
kutshengisela umhlobo wabakhokheli esilabo eZimbabwe abakhokheli besilabo eZimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwa njani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ilizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduko ezikhozwa ngohulumende weZANU-PF lo so kutshengisa kuswa iziphiwi nje ezenza noba yini ezikufunayo kodwa akulanto abantu abazabayenza yona
alo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampawa fowembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo lamhlanje ngiseBinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
ngiyabonga Nkomo
Yes, sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile eBinga ologatsha lwe-DDF olubikwalo qhatha abasekeli beZANU-PF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani?
Okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhlaka 19 August ngomgqibelo bengisechunga. Ithunga indawo yethu elamawadi amabili uwadi 23 kanye lo wadi 1 eZeBinga North ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba senye induna okuthiwa ngusinamwenda siyahlangana nabantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende eyenziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemigwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana nendaba ezimbili ezihambelana lemigwaqo eyakuqala indaba engifike ngayithola ngeyokuthi kulabasakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-Epreli lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yibo abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane lesiphathamandla semgwaqweni kuprovinsi eMathebeleland North uinjiniya uMakhokhobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi ezaziyabhadalwa izimali zabo umkholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabo eHarare ngafonelana no-director obona ngezemgwaqo laye wavuma ukuthi kuminjalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulume lalabo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhula laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawanatrenwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni esesigabeni sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywa DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isibhahile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakubana abantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla leZANU-PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoyina ibandla leZANU-PF behambe bebhalana ama-list abo ama-list lawana abe yiwo azabe asetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe ngifikile nje kathesi kwenye ward yamotho yakalungwisi ngezwa kuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu beZANU-PF sacina ke sesingenela sengifonela ama-councillors nabanye abakhokheli beriya ukuthi hhayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-Ministry of Transport babona kayisiba abaqatsha abaminister of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye yeZANU-PF lapho kade kuqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatsha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo ezisuke zangenela kwasekugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo nani akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF leziZANU-PF ebhinga lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli webinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntunga milinkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Ndlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ubono omkhulu kakhulu obuthethwe nguwo wonke umuntu wezimapi masikhuluma kanje ubona ukuthi ngo-2008 lo-2013 izame yatshontsha i-election izame yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakubala ukutshontsha kwenzani singazikhathazi but bese sikhangela lokhu okubili lokhu amatheory akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga sokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma kungaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhola ukuthi kamela abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokhu abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2013 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungahlingifayi kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomele ethi yena noma ungaze kube njani ndinopika nambuya nehana ngize ngikhulu ngohlobo lwabo ubutswangirayi ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athathe ilizwe asisoze zesimmachere thina sisimsaluni ngiyakubuza ke nomzana Edwin Ndlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba nilale sithi every time makukhulunywa ngacoalition ndabe lisithi coalition other position le kamkhokeli kahulumende vela kunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai ndingaze libuye libahle njani ba-4 years libuye ligeze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai iZANU-PF ayisoze ilinikeze iphowa ndingaze liwine nge-95% bangcono belwe beliqile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu edlula yonke inkama misekelo wenza ulinde nekuqualishini the MDCT ezikhanya ukuthi lama number but besifake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izandla njalo futhi umuntu labantu bezimbabwe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana uDwin Ndlovu ulalo yini lokugcina
2028 asangena sibambene izandla engakhoze irige ithi khona yopposition idiyo kodwa nxa sangena sehlukene waba ke lobuthutha ukuthile kusayidikeni kamorgan tsangirayi abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% e-MDC yaphiwa uMabona ngayi 8% lena yayikhona ihlangene le satsangirayi i-rigging abayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani yikwethusela phela before i-election kumele kube lokwethusela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlale ezindlini bathi ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba mgabe njengoba i-army sithi yayisezinika amandla ke lo azangaye empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota i-tactic yawena leyo kuyini-election kodwa-ke nxa isidliwe isidliwe i-tactic yasoziyivumele izanu ukuthi yalela esikhundleni idliwe i-AU yasoziyivumele izanu ukuthi yalela esikhundleni idliwe i-United Nations kayisoze yivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinika abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-rigging ibanduthwane i-rigging ikakhona nxa amanano ephosa ehambelane abe seduzeduze ke kuyarigeka 2008 ithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engiyibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezanu sithi thina sasikhetheni izanu singayikhipha-ke sesizakhuluma ngokugezisana siqinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angene ukhohle elizwe lezimbabwe ngubani sathetha injongo yethu kayibenye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla esesigqilazisa abantwana bezimbabwe kaliphuma esihlalweni yikho kumele sikukhanyele kathesa okuningi sikukhanyele ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalisa ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje esexa sikukhamana soda izanu ivukile laphani ihlele yikho sifuna ukuthi sithina kathesa sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwe ngomuntu onjani ngabantu abanjani ngawapha ama-policies kuhle kakhulu siyabonga imibono kandlovu kodwa kathesa injongo ukuthi asiqale siqinekezaleke khona silungise umuzi wethuke sesithangile ingcekeza yaphuma phansi
mnumzana Bhekilizwe Ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boyabenyathi ebeka kahle indaba but uphinde uzithikisa angazi kumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesabe ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela umalifaka uswangirayi phambili ingavela lifaka umogeni phambili i-army yethusela ma i-army isethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawu ingwele lezi zake zalwa kathathu lebelokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi le yayilokhu iwiswa inqobe kusasa mina nginankinga lokuhlangana kwenu nokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu elifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi ma kusenziwa kanje empi uyasho kahle futhi Ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyaziphikisa khona ma ubazoyenza njalo vela ku-2018 amasosha ngatona vela simnikeze uMorgan Tsvangirai phapa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngikuchallenge even as I go ukuthi cabange ngakhona ukuthi inkunzi eliyifaka phambili sebeyigwebe bayigweba bakithi inamantwezwintwezwi nemihluzintwezwi izayimenda lithini
lo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcweti ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz
okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siya
lamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon lapho obekule ngxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla leZANU PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ye, ngiyamukela lami.
Ungaqala ngosichathisela ukuthi uvela ngapi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovela lapho kuthiwa eDamba eLobagwego. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapha eplazini leli ngabuya ngo-2000 sithiwa Jamba nje emasimini, Jambe nje emasimini. Lani umkami wabe sithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu ngisemanduko napha eMazo. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifuna imuli ukuthi zigokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo iBP, so ihlala ikhwelile iBP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa Jamba nje emasimini. Sathi lathi sesingenile phela kodwa sebethi Jamba nje futhi basiphe eplazini. Thina sesifuna ukuthi sibeleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesasukuluzwa sesisikade eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini leli. Uphila ngokulima lokho so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapolisa wona la. So kulo nyaka asinalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi i-DP yami inenjani. Ngiyabengela ngitho mali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Siphele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlule eminye iminyaka yonke le. So ezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinetha every day ukuthi kusilala phandle sivuka lokhu siphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwana omunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa lamagqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni. Uthe ngizazama lapho engiyenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugqwetha uthi ukuthi intozime ngoba sesilesi khathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mhm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwithela phansi besithi phuma eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phumani lapha sithi kanti lithunywe umbani bantabethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi. Thunywe ngumama uGrace ukuthi phumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba bayazikhulumela bodwa wona amapolisa angikhona.
Manje izikolo-ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale mazowe semayini abantwana ethi babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala iJamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomathi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayo isikolo abantwana ngoba amapolisa antingitshela ukuthi bakhona le mabhumgezi babe babisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke labantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthi amapolisa la ayatsho njalo ukuthi abavumeli abantu besedlula ukuthi belibone.
Hayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ngingathi nganti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa noma isihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha ngibhatele amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ebhumgedi bayehle bemyalo ukuthi akungenwa ngapha kula bantu ahla kuyeni engangeni bake bamthi hambe emapholiseni ngathi amapholisa engathi hambe uyedlula kumuntu lwana bona bengafikela futhi bakutshela ukuthi vuyela bheka kula bantu lapho oyakhona umuntu lwana driver kuyeni. Elami lokuchina lokuthi sesihlukuzwe kakhulu eplazini leli ngono nomama Gqwetha ethi asimelele ukuthi sinikwe incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazise ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi silipatheleni okutsha. Yilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu emadasadasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.